Namhla sixoxa ngokuzithwala kwentombazana engendanga. Kwakusenziwani izolo njalo lubanjwa njani udaba lolu kulezinsuku? Sixoxa lengcweti kwezamasiko umnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo enkayi.
Kwakuthi ke lapha intombazana ekhaya ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungela jaha elidobulileyo babeyibuza wena kanti lokhu osulakho ke kwakungafihleki phela ngoba badabeuthi likhowa lingathuza edwenlithuzile lizaphapha kuphela. Kazana leke ibisivuma ithi aye ngimikubi sibili ngizithwele ngowakobani lumthwalo awuqambe ukuthi hayi ngowakobani. Bese bembuza futhi umtshelile yini umnikazi womthwalo lowo angathi ye kebe sokulungela ukuthi kuthathe inyathelo elandelayo angathi kwakuthiwa mbikele umnikazi walomthwalo ambikeleke usumbikele ye sengimbikele uvumile ye uvumile nxa evumile ke sokuzathathwa ke uyisekazi walenkazana angaba nguyisekazi angaba ngumaluma angaba ngumalumakhe angaba nje uyisakhamuzi esijayelekileyo umakhelwane amkhube amuse khonapho lapho umthwalo lo ongowakhona.
Kwakusenziwani bengafika kibo kajaha
kulowo muzi? Babefika bahlale ngaphandle komuzi ijaha lalo liyabe vele selibikile ukuthi lapha sengona umntana nomuntu bayeza nje abantu bakhona ngaleli langa. Sebeza uthi uyofika emikwabo bafike bahlale ngaphandle komuzi ngale bababona ukuthi hayi nampayani sokulungisa ukuthi bazangena ngaphi kuzahamba njani. Kabangene ekhaya ukuze bangene ekhaya kuyathunywa umuntu ahambe ayebathatha. Babengaphongungena nje babengavumi ukungena babeqala bakhungwe bangakhungwa ke sebengena ke ekhaya. Nxa sebengenileke ekhaya laphana endlini lapho abangeniswa khona bafike futhi bathi yaya bahlale phandle bobabili abangeni bakhungwe futhi bangena endlini baphiwa isigcabha kabasihlali futhi bengakhungwanga bakhungwe futhi bese behlalake.
Kwini owakulandela baba Mpofu?
Abavuli imlomo yabo futhi bengakhungwanga sebekhungwa futhi sebevula imilomo yabo sebebika ke ukuthi bangani lapha ekhaya silethe umthwalo wenu sekubizwa ke lo jaha lwana ngoba naye ujaha vele sebikile sebuya lapha endlini uyakwazi lokhu uyabe vele ezikhathi eziningi esevumile laye bavumelana lenkazana ukuthi hayi umthwalo yiwo. Yebo uyavuma mfana, hayi ngiyavuma sibili, intombi ngeyami yimi. Nxa sekunjalo ke sokuvunyelweni sesizacolwa ke lumthwalo usuzacolwa lesi sisu sesizacolwa kubulawe imbuzi ngabulawa ke imbuzi leyani ihlinzwe kukhutshe umlenze lenyongo kugoqelwe ngesigogo yikho abazabuyela lakho ekhaya sebesiyabonisa ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe sibili napho ubufakazi bokuthi uvunyiwe sebebuyeke lomlenze wembuzi ugoqelwe ngesigogo lenyongo. Inyongo liyana yayile mcimbicimbi abanye babesenza ukuthi uyena lo ohambelaye ayivuthele amgqizise unkazana lowana sokubonakele ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe ngowakobani. Sebezabizwa ke sebebizela ukuzagwetshwa ukufohla umuzi bengaziwa.
Kwenzakalani kulezinsuku?
Kulandelwa umkhubo ofana naye nxa silomnikazi vunyiwe ilijaha kodwa nxa saliwe yikho lokhu abantwana abagcina sokuthwela abana abantwana kuthiwa kabala boyise bathatha izibongo zabonina.
Namhla kuhlelo lwamasiko besixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu. Siliqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sengana masiko
wethu
ngoba babamkhulu babelobola.
Oh,